Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akula nto okuthiwa yi-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So, nxa esesenza sithi ngo-2029, eseqhubeke seyaphambili, uyabe seku-third term.
Abizana uPF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North. Bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona ihla amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani, kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizana uPF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Wotshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebeleleni North bathi baya kusekela lokhu. Kodwa abaningi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi, u-president ukwanisa ukuthi abe ngu-president welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term, aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yi-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So, nxa esesenza sithi ngo-2029, eseqhubeke seyaphambili, uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Kodwa into kumele sizibuze yona ikuthini, what is a term in terms of our constitution?
Ye konapho ke awuyithaye konapho.
Ye umuntu kuyabe kuthiwa useseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina I think i-argument yonke le yenzakale elizweni is misleading. Nxa kuyukuthi sechovile i-term waqeda, angithi seku-second term, angeke a-extend i-term, uyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenzi ukuthi ithemu esivili iqalisela ngapi isiya nga.
Kodwa kuyaguquleka yini isekelo sombuso ukuthi kube khona konoko?
I-constitution yenziwa ngabantu njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama referendum njengalokhu ababe kutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyinye i-process, because akhona amanye ama-processes. I-argument eba khona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term. Angithi you can't extend i-term. Kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yakaqeda. Into ezama ukuyitsho ukuthi nanjo i-third term le extension of i-second term izinto ezi-impossible. You can't extend i-second term, right? Uyabo suku third term. So into engabe sisenzakala ngezindlela abakukhulumayo ngo-2030 lo, uyabe nge-extendanga i-second term. Uyabe sengene ku-third term. Wayibamba kwaze kwafika ku-2030.
Kodwa ibambe kanjani nxa kunjalo?
Iyo yona le ehamba through ama-referendums.
Kumele vele i-referendum ibe khona noma abantu bayafuna kumbe
bakhona. Lapho nxa kuyukuthi seku-second term, yes, i-referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafikisa i-term, i-second term, nxa engakafikisa i-second term, akula issue ye-referendum.
Kathesi kutsho ukuthi phele i-referendum ingenziwa?
Like ukwenzakala eZambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term, you cannot, you can't extend it. Uyabo suku-third term.
Yeah. So ke
which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So ke kona
ukuthi nxa kuyukuthi kakafikisi i-second term, there is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
Ukuthi kutshintshwe isekelo sombuso welizwe, yikho kutsho?
Yes.
Okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utshintshe isekelo sombuso. No. Isekelo selizwe, no. It depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC lapho kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki beMarch 23 movement kumbe iM23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo we-SADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe-Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase-DRC, lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania lapho kuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lesihlanu. URamaphosa lokagame bake baphoselana aqatha ngempi le njalo uTshisekedi kadlelani kuhlelo kagame yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD East African Community le-SADC yangapha Southern Africa umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kusuka kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Tshisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi aseGoma lawe msebeni ulenkinga SADC tina njenge SADC lati asila manda we are weak uchutu nga benga chelani kweniso esu utingesikiwa peer review mechanism kweza puma into echo to lab
ngaso sikangela ke umonga meli Cyril Ramaphosa labanye labo kagame ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhona kumbe bazavusana emhlanganweni lo
lo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abayimbali abagebha imigodi eDRC baningi kakhulu uKagame laye abafana bakhe beMR3 labo M23 labo baye bethatha okwembiwa ekwembiwa baye beyikuhambise eRwanda bengayekela ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi iza kuhlala ingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswa nemilotha laba abepolitics kabalungisi kabalungisi politics abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe oweDRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho
akungeke kuphume awusoze kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiziqholo bonke ye bayiziqholo yikho ngina ngisithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona ungule kucacadwe iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabe lokhu bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho kuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Uhlangothi lweZambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kaGetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakweZambia. Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili. Kusenjalo idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe udaba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinye izathuka zamagesi angabe khona ukuthi amanzi eKariba phansi. Kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani, kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angenile ngayo angena kakhulu. Okokuqala khona kufanele sikubonge ukuthi hhayi amanzi angenile, kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakale ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayeKariba ngoba uhlupho esihlalo kathesi lamabhizinisi amaningi ayehlule kusukuma kuhle, amanye ayaqhula amanye ayaqhugezela amanye azavala ukuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki. Ibi lamabhizinisi amancane banabantu abalamabhokisi abalamabhuthi bakhona abantu abangena kuma-loss anzima ngenxa yokuthi akula magesi. So ke esingakutsho ukuthi njengelizwe abeZimbabwe imini sekhala ngezenzo zezamandla amagesi ababona izindlela ngoba nxa indaba yamanzi lokhu ibaliswa ukuthi ayangene kade kuyahluka. Kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezwe lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu, kodwa wakathi ezayo abantu abancediseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi koBulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo olwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyanazela ukuthi izulinile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba abasikhangelele ezamanzi abeBulawayo City Council ukuthi amanzi akanye ngena emadamu amanzi angathabisiyo ngitsho ngoba khathi sikhuluma kanje silokhu sikhona apha sikulo-shedding okutsho ukuthi amanzi alokhu equnywa ukwenza ehlela amanye akhona asincedise. manje khona okuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi njengama-business njengama-stakeholders akubulawayo. Ababecasisa bathi bona indawo yeGlasgow singathatha amahabo around four years. Ungakhangela i-four years singathi thina ingxenye isikhathi eside ngohlupho esihlawo lwamanzi ukuthi nxa izulu lingagqokangalisina leyi ndaba ye-four years ingaba lidame linganisa, kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside kithi. So sokufanele njalo kube le minzamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibili, ngoba engxenye ye-four years ngathi i-medium term, kodwa besisikhaya futhi kube lezinye iy'ndlela eze-immediate zokuthi amanzi athwale khathi esikhathesi nxa leyani plani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili. But ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekuloko nzima akulakuhle amanzi okuvula loku evala njalo kwenza amaphayipi aduke. Ngakhola amaphayipi esemadala kobulawayo, kodwa kwakunxa kuvula ukuye uvale amaphayipi aduka. So ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifuqele ezakhamizini.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israeli lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababesebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kweleMelika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulichumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulichumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawa aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs lay kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlaletsho ukuthi yena uyi-deal maker, ubona ngani ama-tariffs indlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke wona lawa alwisana nabo ngama-tariffs. Ngoba eqinisweni ama-tariffs wona wawo ngenye indlela ngama-trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana. So akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka ziyokhuphuka la kwase China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lama lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawathovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
iChina yona ubona iluphatha njani loludaba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki ikhatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians, lama-Mexicans. iChina angeke kufane, bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakubo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso. Uwasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi kabasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba uMnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga eZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele weGeneral Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala labazuku leplazini lakhe sesifike.
UMnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga ende kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokuchayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga eZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanywa libandla elibusayo. UDecent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayele iparlamende laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela, lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana, sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale, sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile, waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla le-ZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna kwephulwe isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Atlifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakaMnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Kandishaya, isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare, uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. UMnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni, kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impi yenkululeko lamanye abalunga e-ZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba uMnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila kuwadi-19 emkhuza. Hhayi, sesizwile endabeni zemali ze-social welfare kwinto enesiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu, okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi, angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathe zendaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 salubonani bakwethu. Hhayi, bingelelwa ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amenda kwe-constitution le indaba ezama ukwenziwa i-ZANU-PF. Hayi, vele i-ZANU-PF siyazibonela ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hayi, sadly i-opposition asisela eZimbabwe. I-ZANU-PF vele izoyi-amenda i-constitution. UMnangagwa uzofikisa isikhathi lesasifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sibonise iZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphile njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje iZANU-PF izenzela umathanda.
Studio 7 liyitshona njani basazi bethu abahle? Hhayi, sithi labo abangabalandeli.
Siyabonga labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, ngakho lingayikatshana. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.